siyakwazi mhlophe ukuthi umuntu wahamba wayaxoxisana ngitsha no-president Mnangagwa. Okunye ikhono ukuthi ubaba uMnangagwa wamtshela ukuthi ume funxoxisana laye kajoyine iPollard. IPollard ngihlanganiso yabantu abanganabantu ngisho. Ungazi ukumultiply imillion times zero ngu-zero. Ingamandlwane bazama ukuthi kathesi bahole izimali, imali yama-taxpayers ngenxa yokuthi ayikho emthethweni, ayikho ku-constitution, nama ibandla nje elokuthi bathabise izanu khona bezabesidla emahoteleni bezuza ama-packages bazuza izimota. Yikho uMonzora ungena njani yena engazange i-contest as a presidential candidate ngo-2018. I-constitution yabo ithi labo abadliwa nguChamisa ngo-2018 yibo abafoma iPollard loMnangagwa ngoba bonke bonabo badliwa babuhlungu ngokudliwa ngumfana omncinyane sithi kangeni kwamanje.
Ye baba Truma, ungathini-ke ngodaba lolu njengoba kukhanya ngani umnumzana uMonzora sefisa ukuthi asebenzelane loMnangagwa?
Okokuqala mhlawumbe kumele siyenze lokwana kodwa ngesilungu i-definition ye-Pollard ubana into enjani, imi njani, kuhamba njani. I-Pollard Mthembu lolo hlabezulu wonke nje inkundla labo okuhlangana khona laba bantu abezepolitiki kusukela kubandla elibusayo lamabandla nje wonke nje athineyo abephikisa esiwathi ngama-opposition parties. Okumele kube semxoka yikubana sikuzwisise ukubana ukuba nebandla elibusayo lamabandla aphekisayo akutsho ukubana sokudala inkemenkeme yendaba kumbe sokudala umangizondane kumbe sokudala angibonani lawe. Ukuphikisa kwebandla kutsho ukubana hayi sibona okutshiyeneyo kodwa sihamba ngento yinye, ilizwe lethu, i-patriotism. So akula ntembi ukubana amabandla elibusayo laphikisayo ahlale phansi ebonisana ukwenzelana abumbe isizwe sabo bebonke ndawonye noma bethiyene emabandleni abo. So yikho okwenzelwa iPollard khona ukubana abantu bonke babe behlangane khona phana kuboniswane ngoba akula muntu oyedwa olombono wonke ongadriva iZimbabwe bana iye phambili iphumelele. Siyadingana sonke, kuyafuneka ubana sibehlele ematafuleni anjalo sibonisana sisonke sindawonye. So akula ntembi ngePollard. Ngakho ke uMonzora nxa bebona kufanele ubana bekujoyine noma engazange abe i-candidate ngo-2018 kodwa nxa ikubona ukuthi hayi abanye bahlezi laphana babonisana belaphana yekela lami ngifike eduze kuyabe kuqonde kakhulu. Kuyinto futhi ebengiyifisela ubana ngabe lo Chamisa le-MDC yakhe e-alliance ngabe labo benza into efana nabethi hayi asibuyeni etafuleni laphana siqoqoda namakhanda.
Wena ungathini ngamafutshane sibili?
Konke lokhu thina kusimangalisi, isibaya sabo kodwa bazahliyangeka ngoba abantu babazondele ngenxa yokuthi basebethengisile njenge-internal settlement yeZimbabwe lapho uZorewa noSmith losithole lindaba lingisi rawo abathengisa khona bahle bahlanzwa ngabantu. Sithi i-history iyaziphinda, i-history repeats itself. Ngamandlwane bangasitshela nje into eyodwa zwi abasebeyithumisile singathi i-objective eyodwa abangasitsheli ukuthi benzeni ngaphandle kokuthi bachaphaze imali zabantu. Hhayi uMonzora ngowezanu, izanu yi-MDCT. Thina lokhu vela kusimangalisi, ukukhuluma ngakho nje sesikhuluma ngoba abantu bayasibuza. Kodwa uZulu uthi hhayi bayekele nini zobohla manyosi ngoba abantu sebebebazi ukuthi iPollard ngezani. Kulabanye abantu abakhontestayo kuPollard bengasho bezani, khathesi sebajoyina sebeyimemba zezani. Labona abantu omnyaka kuphela ozayo bazabe sebethe kuzanu ngoba vele basebenzela izanu.
Ye, siyabonga kakhulu-ke babuthuma. Ngena khonapho siza ukuthi ungathini ukhanya ngazani MDC Alliance ithi lokho kuyinto ngokwezanu kuphela kukhokunye.
Ngiyabuza umfowethu ubaba uMafa, into khona nansi iPollard ayisonto yezano PF iPollard njoba ngithilo ngiyabo bantu bonke abaze epolitiki uthi behlangana endaweni yokuboniswane izano PF layo ikhona apho igoqelwe labo futhi besifisa ngabe bayabuya ngiyamuzwa ukuthi kona hayi ngabe uthi dialogue ibuya iyenzwe ngumuntu onyutral landi khangela kathesisi lohulumende weza bona bayakuthanda ngoba bakuthanda into kumele beyibone naleyo ntona uhulumende wesilayo lo president okhona ukamukelekile mazwe wonke jikelele including i-United Nations nangokwayo eyiyo ibhodi enkulu udlula amabhodi wonke la bakwazi njalo bananzelela ubana iZimbabwe ikhokhelwa ngo-president Emmerson Mnangagwa isadaka kunjalo Africa Union kunjalo ngakho-ke nguye olesinqumo okwakathesi ubana ayenze into enjalo eyokubiza abantu ukuthi hayi bakithi ngikuhulumende lapha ngiyikhokhela ngibona ngantu kule zinto ezingahambi kuhle ngibona ngantu kuloku ungununa okuthize uyani sibonisane into enhle omele uyenze wena nxa ungumuntu ofuna ukwakha uyabuya usondele la ufike ungene nxa usuphakathi usithi hayi mina ngibona ngathi mnumzana mongameli ukuthi wena ube nguwe ke umgcine isihlalo wento leyi akusuze kuhambe kuhle ngoba lokuphikisana la okuthize emfuna abana sikwenze akunjani sidinge omunye kumbe ngumfundisi kumbe nguzibani bani umuntu ohloniphekileyo esigabeni ongabuya azositheya thina ke lapha.